Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamgela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlaka 19 kuNhlolanja 2025 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu unqabe bona amathenki basuke bethuka abasazanga ukuthi kuyini okuthatha indawo.
Abahlali beHarare batshone bekhuza umhlola namuhla ngezimota zamabutho ezingamachumi amabili ebezinyakazela ezitaladeni.
Kuyaveza kahle kamhlophe ukususwa kwezithezo zenotho kukampani yezikhali ukuthi amathuba makhulu kakhulu ukuthi uma kungaxoxiswana kulungisiswe lokho kuyikho kuyinkinga zingagcina zisusiwe zonke izithezo zenotho ezethezwa bona labo abangaphansi kwazo.
Umanyano wamazwe aseYurophu usiqhelise ngomnyaka izithezo zenotho ezivimba ukuthengiselwa kweZimbabwe izikhali zempi ngamazwe akuEuropean Union. Ecelele Troposphere ikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lithi selixotshe kubandlalele umnumzana Sengezo Chabango. Kulezulu eliningi kwele Botswana lezinye izigaba eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abahlali beHarare batshone bekhuza umhlola namuhla ngezimota zamabutho ezingamachumi amabili ebezinyakazela ezitaladeni okuyinto eyabonakala ngesikhathi kugenqulwa umoye umnumzana Robert Mugabe embusweni libutho ngomnyaka ka-2017. Isehlakalo lesisiza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu kubandla leZANU-PF phakathi kwalabo abakhankasela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa eqhelise umbuso wakhe lalabo abathi kumele adedele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Umnangagwa yena utshele abahleli bezindaba ngomvulo ukuthi uza kwehla embusweni isikhathi sakhe singafika ngo-2028. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabahlali beHarare, iHarare Residence Trust, umnumzana Albert Mazula.
UZulu ukhathazekile ngoba insuku eziphelileyo sibe sibona ku-social media okunye kungamanga, okunye kungaye kuyi exaggeration nje ngetension ekhona ikakhulu ngemva kwezitatement zika Comrade Geza. So abantu nqa bebona amathenki basuke bethuka abasazanga ukuthi kuyini okuthatha indawo. Ngibona kungaba into enhle ukuthi ibutho nqa likwazi ukuthi umumo ngaphandle lapha umi kanjani, baqale bazise bantu ukuthi hathi siza kwenza ama drill njengokutsho kwabo, lingabona amathenka lingethuki, lokho kwenza uZulu ahlaliseke.
Ngesikhathi ibutho ligenqula umgabe kwakulokufuthelana okukhulu elizweni, kanti abantu babedubeka kakhulu. Siyazi lakathesi izinto kazimanga kuhle, kodwa ungathi umumo usufike kuzinga owawukulo yini ngo-2017 phambilini kokugenqulwa kukaMgabe?
Hhathi, okwakhathesi singeke satsho ukuthi umumo usufike kusibanga sakoma-2017, kodwa sokuphosa kusondele khonapho ngoba uZulu uyahlukuluzeka ngokudula kwezinto, ukuselakala kwezinto emashopu, njalo bebona angani abanye bahlezi kuhle besiba le mali eziningi benika abantu izimota ezingamamiliyoni kukanti uZulu esifa ngendlala. Kubakhathaze ukuthi abanye baphila kuhle, bephila kamnandi, thina sihlupheka. Ukhathazekile sibili uZulu, kodwa kasikafiki kusigaba lesiyana singathi kuma-2017.
Umnumzana Albert Mazula ngowenhlanganiso emela abahlali beHarare, eHarare Residence Trust, ubexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7. Ukuhlaziyalo ludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDr. Jethro Mpofu.
Akukaqondakali ukuthi amabutho la athunywe ngumongameli kumbe athunywe ngabanye. nga la mabutho ethunywe ngumongameli kusho ukuthi kulesitha asibonileyo asesabayo esenze ukuthi athi mabutho phumani lapho esihleli khona lingene emgwaqweni lingene ehlathini libheke isitha esinjengalesi lalesi. Nga kuyikuthi asuye umongameli ngomunye umuntu kusho ukuthi ayisona isihlalo sikamongameli sesivelelwe. Sekhona omunye oselamandla okukhupha amabutho emgodini awafake emphakathini ngoba amabutho ahlala emgodini. So kungaba ngesandla sokunxele kube isandla sokudla kulesimanga esikhona umphakathi ongasaziyo. Ngakho uqinisekile ukuthi abantu kumele baphakamisane ukuthi bazivuze ukuthi kwenzakeleni. Leyo nkulumo yomkhulumeli wamabutho othi into eyenzakala nsuku zonke asiyibeke neceleni ngoba ngabe kwenzakala nsuku zonke ngabe lana lizange laba lo mbuso akwenzakali nsuku zonke ukuthi amabutho angene emphakathini.
Yebo, sizwa kuthiwa kulokudonselana kubandla lezanu PF omnankagwa labochiwenga kodwa kungaba sokufike kulelo zinga yini elokuthi kungangenela ibutho.
Umhlola lo sesake sawubona kulelo sesake sawubona kwamanye amazwe ungakhangela u-2016 ukhangela u-2017 kwaqala ngamarali kwaba le nkulumo ezinzima kwaba lama press conference amabutho esekhuluma lomphakathi kwaba lezinye izimangamanga ezithile ngakho ungabona amatanka lawana inganunu sesihamba emgwaqweni okuhamba khona izimota zabantu abansuku zonke kukhona umhlola okhona kungabe kuyathuselwana kodwa ayibutho alikaze lathatha inganunu langena emgwaqweni kungela mhlola. Nxa besiye trade fair kumbe ku-agricultural show besiyabonisa izikhali, izikhali ziyathwalwa ebekwa lapho eziyakhona kazihambi ngamaviri azo. Njalo nxa amabutho evivinywa efundiswa afundiselwa kwezinye indawo emaplazini khathanga lo mphakathi umphakathi ungaboni ukuthi kwenziwayo.
Umnumzana Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe njalo ufundisa eWits University kwele South Africa. Ubexoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
The Voice of America.
Umanyano wamazwe aseEurope usuqhelise ngomnyaka izijeso zenotho ezivimba ukuthengiselwa kweZimbabwe izikhali zempi ngamazwe akuEuropean Union. Kumbiko owethule namuhla lumanyano wazise njalo ukuthi wesele izijeziso wawuzifakele inkampani ekhiqiza izikhali eZimbabwe Defence Industries kodwa uthe uzaqhubeka uqaphe okwenzakala eZimbabwe ngelihlo lokhozi ikakhulu udaba lokungahlonitshwa kwamalungelo kaZulu. I-EU ithi nxa uhulumende engaqhubeka esephula amalungelo kaZulu izavuselela izijeziso lezi ezigoqela lezo ezazetheswe amalunga ezanu-PF. Sikwaxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kuyaveza kahle kamhlophe ukususwa kwezithezo zenotho kukampani yezikhali ukuthi amathuba makhulu kakhulu ukuthi uma kungaxoxiswana kulungisiswe lokho kuyikho kuyinkinga zingagcina zisusiwe zonke izithezo zenotho ezetheswa bona labo abangaphansi kwazo. Kuyadingeka ukuthi leli thuba lisetshenziswe ngendlela ehlakaniphileyo ukuthi kukhangelwe khona lokho kuyikho kuyinkinga. Kukhangelwe khona lokho kube imbangela yokuthi ubudlelwane be-EU laseZimbabwe kungahambi kahle kulungisiswe. Yibo ubuholi bona lobo uxoxisana kukhandwe lapho kukhandwa khona kulungisiswe lapho kulungisiswa khona kuze kuqonde kube lobudlelwane obuqondileyo.
Udaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ungathi lumi njani sikhuluma nje njengoba i-EU isithi izaqhubeka iqaphe isimo?
Ayisiwo wonke amalungelo aphephileyo ikakhulu amalungelo ezepolitiki kulokhe kulenkinga okuhluphayo kakhulu. Ungakhangela nje ilungelo lokuvumela abantu ukuthi bakhonze ngendlela abafuna ukukhonza ngakhona lelo ligcinekile esithi freedom of worship. Abantu basavukela lapho abafuna ukukhonza khona bakhonze uNkulunkulu ngendlela yabo kuyinto enhle naleyo kodwa kulawa ezepolitiki akumanga kahle kusadinga ukuthi kulungiswe ukuze wonke umuntu kungakhathaleli ukuthi ukuliphi ibandla ukwelibusayo kumbe kweliphikisayo abe lamalungelo wonke okuqoqa abantu okukhankasa ukuvote khululekile kungabi khona okumvimbelayo. Ngakho ke kuyadinge ukuthi kulungisiswe lezo zinto kakhulu. Hayi ngoba iEU ithi yona izafaka izijeziso zenotho uma kungephulwa amalungelo abantu. Kodwa kulungisiswe ngoba vele iconstitution yeZimbabwe ifuna amalungelo abantu avikeleke. Siyakuthanda njengabantu beZimbabwe ukuthi amalungelo ethu avikeleke. Ngakho ke uhulumende labo bonke abathintekayo emalungelweni abantu kumele bavikele kungakhathalekile ukuthi abantu bangaphandle bathini. Amalungelo wethu uhulumende kumele avikele kungakhathalekile ukuthi umuntu kuleli qembu kumbe kuleliyana wonke wezepolitiki awabantu bonke kavikeleke.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7. Icele le TCCC elikhokhela ngumnumzana Walshman Ncube lithi selixotshe kubandla lomnumzana Sengezo Chabangu otholakale elamacala ambalwa kulandelwa kumiswa kwakhe phambi kwekomiti ebona ngokulandelwa kweziqondiso zombuso webandla leli. Ibandla leli lithi uChabangu wazama ukususa amalungu akhokhela iTCCC edalela ePhalamende ongekho emthethweni njalo wahamba ekhuluma emphakathini ngaleli bandla engaphiwanga imvumo. Kodwa uChabangu ozithi ungunobhala jikelele weceleleli ele-TCCC uthi kayindawo. Sixoxe ngodaba lolu legqwetha lakhe omnumzana Ngqobani Sithole.
Laba abathi baxotsha uChabangu and remember one of them futhi uzubona idrama ekhona, one of them usekhothi lo Chabangu and imethi se-Supreme Court athe suka ngala sebuya ukuzokuba ngujaji, vele yidrama nje. But anyway, it's an event.
Utho nxa usithi akusebenzi lokho?
Hayi, they don't have that power. Abalayo ipower leya.
Ye, jula kancane, siza uthi uthini la?
Yeah, it's very simple. Welshman Ncube as thing 10 kwakumele ukuthi angene arotete labanye. That's how he was introduced. Ube chaya 3 months, kungena omnye achaye 3 months, omnye angena achaye 3 months. So yena uthe engenile wahle wakhohlwa ukuthi kulabanye, wahle wazihlalela. Uthe eqeda lapho appoint abangani bakhe bahamba ekhoti besiya challenge uChabangu. Bathe sebesekhoti babona ukuthi hayi kulomcanso, bagijima sebebuya kukangaroo court leyo abathi ikhona. That's a non-event. We are not going to lose sleep over something. Vele sikwazi ukuthi akula lutho.
UChabangu sovele kalandaba lakho konke lokho.
Hayi, ukhohlenya.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 SR. Kulezulu elinengi kwezinye izabelo kweleBotswana, South Africa, leZimbabwe. Abadabuka eZimbabwe abahlala eBotswana bathi sokugcwele amanzi emigwaqweni, emahofisini lezindlini njalo sekuvalwe amabhizimusi lezikolo. Lokhu kwenzakalala kwezinye izigaba eHauteng, lendawo ezijeneyo eMathebeleland South. Uhlangothi lukahulumende olubana ngezomkhathi luthi izulu leli likhangelelwe ukuba liza kuna kakhulu namuhla ebusuku kusiya kusasa emini ezigabeni ezijiyeneyo. Sixoxe ngodaba lolu mnumzana Khumbulani Magwaza Moyo ohlala eMathebeleland South.
Okukhona Dube lokho izulu liyana sibili, ngikhuluma kathesi lilabo 5 minutes licinile ukuna. Izolo ngiyahamba ngafika elokhuzeni ensimbi primary school, ngisachaya izitini zesikole laphana, ngicele ngababalisi. Hey, ngithe ngingaqedi lahle lapho ukuba ngesivuvu esincane lachaya izitini zami about 2 bits zafa.
Ye, kubi kanganani khonapho moyo nxa sikhangela izulu lelikhulu?
Okukhona izulu liyana mfowethu alimanga khonapho, bekumele ukuthi ngihambe emsebenzini emayini. Ngiyamsebenzini emayini, so ngigcine ngasahambanga ngoba anti nxa kunje solisina so umhlabathi uyathamba, then iholi ingadubuka iyashekha umhlabathi ube suvala. So okukhona yikho ngasahambanga, asahambanga Duba, asahambanga malumama ngendaba yanale yokuthi izulu liyana kakhulu.
Lo ngumnumzana Khumbulani Magwaza Moyo ohlala ensimbi eGwanda South obexoxa leStudio 7. Sikoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Meluleki Mhlanga odabuka eZimbabwe ohlala eHebron.
Nisekhaburonda pa idolobho elikhulu laseBotswana. Izulu lina emini libusuku alimi non-stop. Ngakho ke indlela kazisahambeki. Angikhulumi ngamabholoho, ngikhuluma ngendlela nje imigwaqo esedolobheni, amazangeni ezindlina ngini mawuphi. Okukhona ukuthi i-drainage system yalapha hhayi ngiyangakuhlela kaninyana. Lokho esikujayele sakhula sikubona kokulayo kuthakule emdini afana bahlezi emjebeni lapha kwaziwa. Ngokunjalo izulu linile isikhathi eside umhlaba wasuta phansi kodwa kamanzi asephonga uhamba indawo yonke asegcwala indawo. Ngomunye engiwabandila I think amahola amathathu la manje ngikhuluma kanje. Ngeke ngisendlela mina ngafikile endlini ngisike emsebenzini.
Yizo kuthiwa la mabholoho akusachapheki lapho usitshele ukuthi labe kuchapha lisiya ngaphi.
Ye amabholoho akasachapheki ikakhulu amabholoho imigwaqo engena. Ehaburoni ngenxa yokuthi ihaburoni lilidolobha elikhulu kule migwaqo ethe chijisaka evela ezabelweni engena khona ehaburoni kodwa ngokunjalo vele kukhanya ukuthi umhlubulo wena owe-south east nathi ihaburoni ekhona nje neminye imizi egqagqileyo akusahambisi amabholoho asechithela amanzi phansi amanzi asebonga ukugcwala iganga nalapho ongakhanelanga ukuthi uzahlangana namanzi khona njengoyimfuyo imigwaqo akusakhanyi ukuthi uphandle kwendlela buphakathi kwendlela iziginyana zinyana zisemaceleni ama-pavement akusakhanyi usufana nje lomuntu ohamba elwane
pho abantu bazaphepha yini khonapho abadabuka ezimbabwe labanye abakhona ngapho
ye hayi abantu kuphepha hayi bazaphepha akusikho lokuyana ukhuthula zonke kodwa-ke kuzaba nomonakalo especially ezindlini emahofisini zemigwaqweni ngoba ngikhuluma kanje imota eziningi bezithe xam phakathi kwamanzi ezinye zicikile kusho ukuthi amanzi lengena phakathi emahofisini bona abanye abantu bezama ukukhipha amanzi ezindlini akuyesabela ngoba sekule gridi phose kunje nokuthi abantu bahlambe impahla bawatsha akusachayeki akusathini sokuhlangahlangene ngikhuluma kanje sebekhiphile umbiko wokuthi izikolo lapha ezikahulumende zivalwe kuzofike umhlaka 24 February ngokunjalo nje kuzofike umhlaka 24 akula mntwana oye esikolo ngenxa yokuthi akuhambeki akufikeki uthatha amaholo amathathu kusuka emsebenzini esiyendlini ngisuke emsebenzini esiyendlini ngibeke esegedi ngiphakathi yedolobho uyakuzama ukuthi uvike umgwaqo ungabona ngani ziyakhona lapha kuyangena endiyeni ufake ikhanda ubhodiyele kodwa sihloko esindawonye we are just stuck in the traffic kumi kwezindlela kusakhanya ukuthi imoto ezivela lezi phezu yalezi abantu sebephonga ukungena emgwaqweni sezibhekile sezikhangelele okokuthi sekunzima ukuthi abantu bazakwenza kanjani kodwa-ke hhayi sinethemba ukuthi inkosi izazisiza nanxa besilikhale lizulu kodwa hhayi kwamanje seliliningi lekane kwezilisa amalawulo.
Lo ngumnumzana Meluleke Mhlanga odabuka eZimbabwe ohlala kwele Botswana ubexoxa leGibbs Dube Studio 7 eseHavron. Kusenjalo izulu selidale umonakalo kwamanye amalokishi kobulawayo okulezakhamizi esezizama ukufihla impahla ngokuyiphanyeka ephahleni phakathi kwezindlu. Kwezinye indawo sokugcwele amanzi alengcekeza yabantu. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Elokitini lephumula itsi kobulawayo, ukunukelwa lokubona ingcekeza egeleza endlini ephuma empompini ezithwala ingcekeza kaZulu sokuyinto yansuku zonke ngenxa yezulu eliningi. Unkosazana Patience Banda ngomunye wabakhala kakhulu ngamanzi ezulu nengcekeza yabantu esingena endlini.
Lawa ngamanzi ezulu lamasuweji avelela ngemuva ngale kule stitch so sengadubuka ayaphenduka nje konke lapha kugcwale la. Napha sihlezi sisevalweni sihlalahlale lezisu zike zisibamba sisakwazi ukuthi okuyikho yikuyini hayi kubi shem. Siyesaba nje siyadlula ukuthi asila choice ngoba kuyabe kumele siphume sihambe phandle impilo iyasidinga kodwa yekubi sidlulani.
Ugogo omanyathileyo uthi bathwele nzima ngengcekeza esigcwele endlini yakhe.
Sicela ku-City Council ukuba nabuya azosincedisa. U-City Council uyabuya phambi ukuthi hhayi ngiyaphendula. Kube ngama-storage uyabuya athi hhayi thathani inumber thatha it's noted ahambe kabuya. Kodwa sesikucelayo ukuthi kambe kunguwe wena Coltart ungahlala yini kufake ezicathulweni zakho uhlala phakathi kwendlenje empilweni yakho awuphefumuli awudli awusaphuma iphandle uhlale lawo egumeni lakho eyadini yakho njengezinye izakhamizi ngohlupho lolo selula oselulapha phakathi kwalumuzi.
Baningi abakusimo lesi esidalwe kuna kakhulu kwezulu lokuswelakala kwemigelo yokuthwala amanzi kanye lezititshi zengcekeza ezingasasebenzi kahle. UPremo Jelelayo uthi ingcekeza yabantu isingena endlini yakhe ephumula.
Akwenzi kahle ke amasuweji akhona aflashi yabo uthuthela ama 1000 liters amanzi wonke isili lonke liphe nxa ukuthi yabo lokuthela ngazuthele uyathi usithi yathi cleanile toilet kahle kahle thole so lengcekezo ongayazi nginxa ukuthi kaduduma ungaduduma pina ucitheke etshembeni ucitheke 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 lifashion akubuhlungu ubuhlungu ubuhlungu ubuhlungu
umnumzana Brian Samanyanga ohlala ePhumla East uthi ingcekeza igcwele endlini yakhe
mawuflasha ngale ibuya la igcwale iqongisike phezulu even ngapha nesitola kokugcwele mawugcwala kugcwala kugcwala onke la sabantwana abancane badla sebabamba it's not healthy kubantwaneni abancane into leya reporta bahamba umakhelwane nasemsebenzini baya reporta ukuthi becity council akula nto enziwayo so vele umele umunicipalityup uyazovula le mdero wabo uvuleke into yabo leyo leyokuze neswitch ivuleke into lezi hambe futhi afike sahlala kunje so akuyenzi lokho. This is very bad. Serious. Emergency le.
Sidoxele ngodaba lalo lo mnumzana Edwin Ndlovu umsekeli kaMayor wobulawayo.
Ikhansela laluhlelo lokuthi-ke ihambe incedise lapho isuke edubuka khona. Kodwa siyananzelela ukuthi njengekhansili kasila ma-resources ayeneleyo, kasila zimota ezeneleyo, kasila mali eneleyo ukuthi sithenge lezi zimota. Kanti-ke kule procurement system entsha le yethatha isikhathi ukuthi-ke kuze kuthengwe kumele kuthengwe kusafani lakudala. Kodwa-ke uhlelo lukhona silama-teams akhona ward by ward akhangele ukudubuka kwena lawo masuwa. Kodwa-ke i-team lezi ziyandelwa ngoba amasuwa adubuka kakhulu kubangelwa-ke ngamanzi kushota kwawo bese kubangelwa-ke le dubo lama-drainage esikhuluma ngalo ukuthi nxa izulu lisina amanzi angama endaweni eyodwa abanye baya bethela ichebechebe abanye bavula njalo kusuwa amanzi sengena ke khonapho sesiyabhlokha ke konke lechebe-chebe.
Kukhangelelwe ukuba udubo lolu luzaqhubekela phambili ngalesi sikhathi sezulu lonyaka le minyaka ezayo ma kungalungiswanga impompi zokuthwala ingcekeza kunye limpompi ezithwala amanzi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo igama lango Ezra Jesus Banda.
Wazi iphathelane leMelika elimelika lethika lisoze lingene umhlangano omkhulu oweG20 ozaqhutshelwa kwele South Africa ngoba umhlangano lo uzabe uqhuba inhlelo ezingahambelani lalokhu okwenziwa ngohulumende kamongameli Donald Trump. Lokhu kwethulwe ngumnumzana Marco Rubio mphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe. Umhlangano lo ngokuxoxisana ngezomkhathi ezomnotho lokunye.
Zimbabwe.
Ukhulumende weBotswana uthi uzakhuphula inhlawulo zencwadi zokusebenza kanye lokuhlala kweleBotswana ama work lama residence permits kuphose ngokuphindiweyo. ELeBotswana lithi le yindlela yokuthuthukisa isikhwama sikahulumende sona esiphansi kakhulu. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo obona ngesikhwama semali kweleBotswana umnumzana Ndaba Hawulathe uthi bakhangelele ukuthi ukukhuphuka kwentengo yokuthola ama-permits kuzaphathisa uhulumende wakhe ngokumkhupha kungxaki zemali azithole akuzo. Okwakhathesi kudingakala imali engange-$3,000 kumbe $200 ukuthola incwadi zombili yokusebenza kanye lokuhlala kweleBotswana. Kodwa ngaphansi kwenhlawulo entsha intengo izakhuphuka phose ngokuphindiweyo. Umnotho weBotswana ubika uswele uxega ngenxa yokungathengwa kuhle kwama-diamond emkambo womhlaba wonke jikelele. Ngokunjalo umzana Hawulathe uthi babone ukuthi ukukhuphula intengo yokuthola incwadi zokuhlala ukusebenza kweleBotswana ngenye yendlela ezingaphathisa ukuthuthukisa isikhwama.
Uhulumende usechile ukuthi akalamali njalo udinga indlela zokuthi athole imali. Lokhu siyakubona kusenzakala ngitsho leZimbabwe.
Ukukhuphuka kwenhlawulo yokuthola incwadi lezi sekujiya beZimbabwe bedanile ngesikhathi ukuzithola kuvele sekulukhunyana. Umnumzana Nick Hurekuro unhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ehlala kweleBotswana eZimbabwe Residents Association uthi lokhu kuzalimaza kakhulu abasebenza imisebenzi ephansi efana lezindlini kanye leyemapulazini.
The proposed increase in permit application fees would definitely have an impact on Zimbabweans. But do we have a choice? No.
Lokhu kuzasilimaza kodwa kambe kukhona okunye esingakwenza yini? Hatshi, akula ngenye indlela kumele sibhadale lokhu abakufunayo.
Umnumzana Hurekure uthi kuyazwisiseka ukuthi uhulumende weBotswana kalamali eneleyo ngakho yikho esekhuthuza abantu ngokukhuphula imithelo etshiyeneyo.
Desperate times call for desperate measures. The government has indicated
that there is no money
and they have to look for ways to raise
money. This is not new. We have seen it
all over the world,
Zimbabwe included.
Omunye wenja yeZimbabwe osebenza eHabron umnumzana Jeffias Ndlovu uthi kuzokuzaba lukhuni kibo ikakhulu labo abangahlawulelwa imali yezincwadi lezi ngabaqhatshi babo.
Sokuzaba expensive kodwa at the same time yabungakwazi ukuthi ipermit yakhona izaphuma yini. Westil government isikwenze wabakhile ukuthi isireduce ukupha amapermits kodwa at the same time sibekhweza ama-application fees.
Ngozibandlela uhulumende weBotswana wabika ukuthi usemise ukunikeza incwadi zokusebenza kubabalisi kanye labachayeli bokuza. Imali etholwa nguhulumende weBotswana isuka kuzicelo zokuthola incwadi zokuhlala ukusebenza kulelizwe idlula isigidi ezingamachumi amane i-40 million pula ngomnyaka. Kodwa khathesi uhulumende ukhalile ukuthola phose okuphindiweyo i-70 million pula kwabokuza abadinga ukuthola incwadi lezi. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngiSabron weBotswana.
Sokwesikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Silibingelele Studio 7, silibingelele nonke nabantu abalaleleyo. Into uNkulunkulu uyakunika intambende ukuthi uzibophele. UNkulunkulu uthethe intambende wanikizana ukuthi izibophele for 42 years. Sizibophele umphefumulo uNkulunkulu usekhangela ukuthi hayi izana izaqhatsha, iyaqhatsha. Manje isiqhatsha sokusiba labanye abantu abathi bangamazibra abaseziyangenela besithi bona hayi bathiwa ngunkomo. Unkomo ize bathiwe, wayebathiyelwa bani? Babehleli ngaphi kwakhona? Kambela umuntu ozithulele amanga. Izanu bantu ibolile. Let's let them fight. Bavele babevele besilwa nasempini. Izigangi zodwa. Bagangile abantu lapha sokubehlule sebefuna ukungenela constitution. Zanu ibulele one isibhedlela. Yabulala i-Deathlabs. The Caps, khuluma la nge-stadium, akula stadium esiphilayo, imigwaqo noma kwakuyi-gravel road, kuSmith yayisebenza, konke into zikaSmith babulele.
Mangibingelele mthwakazi omhle, Studio 7 linjani basakazi bethu abahle. Siyakuzwa konke okwenzakalayo kobogeza neZanu PF. Kodwa thina singumthwakazi, simele eceleni kikho lokho. Ngoba esikufunayo thina sisifuna elethu bed ilizwe. Nithi phambili nge-MRP, phambili ngomqondisi moyo. Asibuyele emuva. Bantu bakithi elisebunyameni, elisenkangala, lapho kuhlala khona amadimoni alolaka, adili gazi. Izani ekhaya, lisuke ebunyameni, lisuke esihogweni seZanu PF, lize ku-MRP, kusekhaya. Lapho kuhlala khona abangcwele.
Studio 7, Studio 7, linjani? Basakazi abahle, hayi kulabazana siyasiza zimnandi. Ngihlala ngani ngafunde emoyeni. Ya indaba yasekhaya lapha nezima. Noma singakhalela ukuthi unangagoma ephuma kungene uChiwenga. UChiwenga la wazayenza same system nalabo esenza umnangagwa. Unangagoma yenza same system ebenziwa ngumgabi. So into engcono nje ukuthi bonke abantu banabo bezame PF. Uma izanu PF ingadilika nje yonke. Then kubuse abanye abantu abasha from fresh. Yikho kuzanzela izwe lali lunge. As long kodwa kusabusaba nabo abantu abakuzana. Ayikho into ezolunga lapha. It's better to wait. Ngoba lo la uzobuya la isakhe strategy zansane senzana. Ngoba siyabadlisa istrategy siya. Sokuthi abantu, icathisa abantu, icindezela abantu, ibusa abantu ngenkaya.
Into sevesileseven njani basakazi bethu ezibathandayo indawo zoku lapha enikhona. Hhayi nasencike ngabantu bakithi hayi kuzima kakhulu. Sizwe inkulumo mina ngibona ukuthi ku-Afrika lesisekhona lizwe lifana neZimbabwe. Hayi kunzima. Zabantu bethu president wabo baqhubekela phambili ibusa. Thina sihle manje emazweni abanye abantu siyahlupheka manje azisebenzi sibizwa ngawo wonke amagama esingazalanga ngawo. Kunzima kanazi bathi wenza kahle upresident wabo uyenza kahle kuphi. Uyakhulisa zisadile manje lesimatebelendi mina ngibona into ayenzayo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Namuhla sixoxa labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singe Sekehlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela abahlali beHarare batshone bekhuza umhlola namuhla ngezimota zebutho ebezinyakazela ezitaladeni. Siligqibake lapha olivalelisayo kudaba kancubu lelana.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.